sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani thona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 1 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
umungathi uyabhalisa education time enika abantu izithupha iprocess yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi banenge abantu kuleli abangasela izithupha kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga.
Uhlangothi lukamsitheli lusungule namuhla umkhankaso wokuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha nokungeniswa kuluhlu lwabavoti.
Njengoba sasithilwe phambilini ukuthi okuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa iRussia.
Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimoto lendizamtshina, kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi ibutho lalo yilo elenze lokhu.
Ibizo lomculo lo esikhulayo ubizwa ngokuthi imvunulo kamzilikazi owela ngaphansi kwe-Afro Jazz.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembu elihamba ngegama lokuthi imvunulo kamzilikazi elicula umdumo we-Afro Jazz lisebenzela lisetsholotsho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ngothi lukamsitheli lusungule lamuhla umkhankaso wokuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi yokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Lanxa iningi lamukele ngenjabulo loluhlelo, bakhona esigabeni seMandebeleni abathi kuza kuba nzima kubo ngoba umbhuqazwe wegugurawundi wabathiya bengela maphepha okuzalwa, okutsho ukuthi bazayehluleka ukuthola incwadi lezi. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ebhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukubana kuyabhaliswa kakatsha iblitz le lokunikeza abantu izithupha mbona ngazathi kuyinto enhle, kodwa mbona ngazathi kodwa futhi okuqala kunika abantu izithupha, ngoba uma ungathi uyabhalisa at the same time unika abantu izithupha iprocess yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi banenge abantu kuleli abangasela zithupha kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga ngoba bengatholanga izithupha, kodwa bekuzokuqala kubhaliswe abantu bethi bengabhaliswa abantu bese kulandela izithupha. Njalo siyazi ukuthi bekungakabi lohlelo lokucacayo olokuthi labo abalezihlobo zabo ezabulawa umbhuqazwe bona kwenziwani ngabo, ngoba uzathe umuntu abengalabhethi engelani so bekungakafakwa uhlelo olucacayo because kulalokho okukhulunywayo politically, kodwa okungasiyo akula clear legislation yokuthi hayi sesirelaxela phana ukuthi labo abalezihlobo abalesituation enje ebenefit.
Kodwa ngokubona kwakho nxa kuyikuthi abantu wesigaba seMathebeleland bengathola bona izithupha, bengabhalisela ukuvota ngobuningi na, kumbe vele ukhetho abantu besigaba abasalufuni?
Abantu uma bengathola izithupha mbona bebethole lenkuthazo bangabhalisa. Abantu okudingakalayo ukuthi bekhuthazwe ukuthi bebhaliswe lokuthi bezwisise ukuqhakatheka kwevoti. Okuluhlupho ukuthi eMandebeleni sila abantu abakhuthaza ukuthi abantu kabengavoti, and konokana bengaqeda ukuthi abantu bengavota bakazi becacisa ukuthini uma bengasavota ngakwenziweni. So kudingakala ukuthi labo abakhankasela ukuthi bevotelwe, abakhankasela ukuthi ukuqakatheka kwamavoti kufuze beqine ngamandla ukuthi bekhuthaze izizalwane ngokuqakatheka.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eye ibheju likaZulu. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Izakhamizi zeGwanda zithi amapholisa kumele abhode amalokithi wonke ebusuku ukuze alwisane lobugebengu sobubhahile kuleli dolobho. Lokhu kulandela ukubulawa komunye wesifazane elokitshini leSpitskop ebusuku kuthange ngumuntu ocatshangelwa ukuthi lisela. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Uzulu waseGwanda ukhala ngokuthi kasabuquthi ubuthongo ngenxa yezigebengu esezivuke ubhova edolobheni kulezi nsuku. Unkosikazi Emilia Ncube oleminyaka efika phosa amathumi ayisikhombisa 68 ubhubhe ngemva kokutshaywa kakubi ngesidindi sehloko ekhanda, kwathi umzukulu wakhe Aaron Zulu walimala kabuhlungu ekhanda kanda ngemva kokuganulwa njalo sesimene sibi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals. Unkosikazi Beauty Dube ngomunye wemuli omufi yena uthi umdeni udabukile ngempela.
Sibuhlungu thina sidabukile, siyabukile kakhulu. Abantu abathengisa amatamati bayagijinyiswa bathathelwa amatamati, kodwa laba ababulala abantu vele akathathi. Namhlanje sesisele sizintandani zokugcina elizweni esingakwaziyo ukuthi siyathi sikhala siyekhala kubani, ngoba nguye umama ebesesisele laye simthembile emulini.
Unkosikazi Siduduzile Masilela ongumhlali wesipiskopu kwat 5 uthi kabasavikelekanga lalapho besezindlini.
Thina njengabomama abahlala kwat 5 vele sesihlalela evalweni, ngoba nxa umuntu esenelisa ukubuya agamula isivalo ebusuku angene endlini azakwanisa ukuthi angigamule ambulale, kusho ukuthi mfana lo muntu ophandle. Security yethu i-actor only nxaso kulo sehlakalo esibi esenzakaleyo, kodwa ama-patrols abawenzi ngendlela eqondileyo, ngoba nxa umuntu efika agamula isivalo aze angene abulale abantu kutshengisa ukuthi la mapolisa vele abe ngekho duze esigabeni. Silusizi kakhulu ngogogo lo osishiyileyo.
Umnumzana Edgar Ncube ugcizelela amazwi kaMasilela esithi izakhamizi sokumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Hleli nje sithola ama-reports every day ukuthi kuba lama-attempts okufuna ukungena ezindlini, abanye bangenelwa ezindlini, abanye ngabatshontshelwa izimota. Amapholisa akwazi kuhle mhlophe lokhu. Okumele ukuthi ngabe ngesimo sakhathesi kumbe ngensuku zanamhla ngabe sekule ndlela eyenziwa ngayo kumbe kube lama-polisa apatrolayo ubusuku bonke, kodwa kakwenzakali. Ngicabanga ukuthi funa thina njengezakhamizi aluba nje siyazibumbela umphatho esizazama ukuthi sizelekelele sizivikele kulobu dlwangudlwangu obukhona.
Ukhansila kaward 5 umnumzana Gilbert Dube uthi izakhamizi zihlukuluzekile ngalesi sehlakalo.
Abantu ke bahlukumezekile kakhulu ngalesi sehlakalo, ngoba kukhanya sokuvamile ukuthi abantu baganyulwe. Kukhona njalo osokuzanywa ukuthi kwenziwe i-police base go shopping center Red Cross. Lokhu kwenzelwa ukuthi amapholisa abe seduzane lozulu, ukuze nxa kusiba khona okwenzakalayo okudinga amapholisa baphange babe khona bancede abantu.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi basaluphena lolu daba njalo babophe umsola oyedwa. Ubugebengu buyabuqhela kuleli dolobho mihla ngemihla. Kule viki ngolwesibili umnumzana Phathuma Ndindi owe-Space Corp uvuke ekuseni wathola imoto yakhe yohlobo le-Honda Fit itshontshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimota lendizamchina edolobheni leBelgrado. Lisebenzisa indizamchina ezithwala imibhobho emikhulu, kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi yilo elenze lesi sehlakalo. I-Associated Press ibika ukuba ele Russia lithi lokhu kuza kwenza kube nzima ukuba inkulumo zokukhumisana umlotha eziqutshwa kwele Turkey ziqhubekele phambili. umnumzana Dmitry Peskov, isikhulumeli sikamongameli Vladimir Putin wele Russia, uthi ukubhomba wenze ele Ukraine ilizwe lakhe kutsho ukuba izaqhubekela phambili impile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele Ukraine lizama ukuthwala izizalwane zalo ezisedolobheni le Mariupol lapho ele Russia elihlasela khona ngamandla. Njalo eselibulele abantu abaningi labhidliza izakhiwo eziningi. Ibutho lakwele Ukraine libika ukuba selizibambe esidukwini e-Irpin lamanye amadolobho ayehluthunwe libutho le-Russia. I-Reuters ibika ukuba sokulabantu abedlula izigidi ezine, 4 million asebebalekele impilo bayaphephela kwamanye amazwe angomakhelwane. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Ngabutho Nicholas Mabena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party.
Njengoba sasithilwe phambilini ukuthi okuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa i-Russia ukuthi akumelanga ibe lilunga lombuthano okuthiwa yi-NATO. Okwesibili, akumelanga i-Ukraine ivumele iMelika lamanye amazwe entshonalanga ukuthi afake ama-military bases phakathi kwe-Ukraine, ngoba lokho kwenza ukuthi kube le-security threat ku-Russia, ngoba ama-military bases azabe sephakathi khonapho.
Ye, ukubhomba ke kwenziwe ngele-Ukraine kulangale kwele-Russia, ubona njani maphela?
Lokho ukuthi i-Ukraine ihlasele i-petrol station ese-Russia, ukuthi kumbe kuzenza ukuthi inkulumo zingaphumeleli, thina sikuchoye ukuthi vele uqaliseni i-Ukraine kayilandele lokho i-Russia ekuchoyo, ingalandeli lokho ekutshelwa yiMelika. Kanti siyakwazi futhi iMelika lamazwe asentshonalanga asefake izikhali eziningi kakhulu e-Ukraine bezama ukulwisana lelizwe lase-Russia.
Umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live Talk lamuhla siqhubekela phambili sihlaziya okuphume kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempelasonto edluleyo kanye lokwenzakala kwele Ukraine. Okwamanje ke sikhangele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Inhlanganiso yamalwa ecatsha eLebanon exhaswa ngele Iran eHezbollah isilingatshazayo zenkohlakalo emazweni amaningi omhlaba jikelele. Emhlazi kufumbi imbido elemelika lethesa izijeziso zenotho amalunga eHezbollah amabili asebenzela kwele Gini, uAli Sade lo Ibrahim Taha. Isikhulumeli sogatsha lwezekhaya umnumzana Ned Price wethule umbiko othi izijeziso lezi zizaphathisa ekwenqabeleni inhlanganiso yeHezbollah kunhlangothi lwentshonalanga izwekazi le-Afrika ephila ngokufumbathisa ukwephula umthetho. Embikweni wokwethulwa kwezijeziso lezi, ugatsha lwezemali lwathi ababili laba yizo ingqungquthela zenhlanganiso le. USade ususa imali kwele Gini eyisa kuHezbollah esebenzisa abameli bakhe abasegini leLebanon. Ungumngane lomunye njalo umlandeli weHezbollah omkhulu uKasim Tajeddin, owaqanjwa njengolwa ecatsha omqoka especially designated global terrorist. Ugatsha lwezemali luthi uTajeddin waphathisa iHezbollah ngezigidi lezigidi zamadola, wasungula amankampani aweHezbollah labafo wakhe. USanbade waphathisa uTajeddin ukuthi axhumane lenkokheli yakwele Gini elenkohlakalo lekahulumende walelo lolizwe jikelele. U Ibrahim Taha ngomunye wabaphathisa isikhwama se Hezbollah bekwele Gini. Ugatsha lwezemali luthi uTaha lomunye wakhe bathumela imali engamadola eMelika kwenye inkampani yabo egcekeni lendizamtshina eleConakry Airport. Bafumbathisa izisebenzi zemngcele ukuthi imali idlule empahleni iye phandle kwelizwe. Bobabili uSade loTaha betheswa izijeziso zenotho phansi komthetho i-Executive Order 13224 ngokuphathisa kumbe ukupha imali lolwazi kumbe ezinye indlela inhlanganiso ye-Hezbollah. Lokhu kutsho ukuthi yonke impahla lezifiso zokuba lempahla ezababili laba ezikwele Melika kumbe ezigcinwe ezizalwane zakwele Melika kumele zibanjwe kumbe kwaziswe ugatsha lwezemali kumbe ugatsha olubona ngempahla yabo kuza olwe Foreign Assets Control kumbe i-OFAC. Njalo ngaphandle kokuphiwa imvumo ngelayisensi evela ku-OFAC kumbe ukuvunyelwa iziphathamandla zikahulumende, izizalwane zakwele Melika azivunyelwa ukwenza ibhizimusi labantu laba abetheswa izijeziso zenotho. Imikhuba emibi yalabo abetheswa izijeziso zenotho mhla zikufomba imbito zenqabela abazama ukweyisa imisebenzi ehlanzekileyo bephathisa imisebenzi yamalwa ecatsha lapho okule misebenzi ebalulekileyo, kutsho isikhulumeli sogatsha lwazangekhaya umnumzana Price. Elemelika lizaqhubeka liveza abantu abasikela imikhuba yobudlwangudlwangu. Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Kwezemidlalo uthi khona kusazoba mnandi umdlali weqembu leHighlanders ohlohla sakudlala kulezinsuku uNqobizi Thamasuku. Indathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Umasuku ungumsekeli kakapteni weqembu le-Highlanders uselitshayele emambuleni kahlanu kwimidlalo yethu ebangunomunye yeligi. Uthi kusebenza kanzima kanye lokuzimisela yikho okumenza ahlohle kangaka lonyaka.
Ngibona ngani ukupractisa kahle nokufika endaweni zangkhona eziseduze lasebhalini ekwenzela ukuthi noma yiliphi ithuba endiyitholayo ikwanisa ukuthi ngitshayele phakathi. Isifiso sami ukuthi ngibe lokho engiwatshaya ngisiya phambili, sizabona ukuthi umnyaka usephela ngiyabe sengimaphi.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela le-Triangle ngesonto emdlalweni weviki yechumi kusigaba seCasalaga Premier Soccer League. Njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi sebehlome baphelela sebelinde ukuyahlasela kuphela.
Hayi, amalungiselelo ahamba kuhle, ihlomile iyakhona le-Triangle njengiyathatha imiklomelo emthe.
UMasuku laye uthembisa abalandeli bebhosi ukuba lawo njengabadlali bazabopha ziqine ukuze baphumelele.
Awukalungi indlela esifuna ngayo, kodwa hayi, siyathembisa ukuthi njengamadoda sisasebenza ngamandla kuzani langamandla ethu wonke sibili. Siqinisele umdlambula sibili ngoba leli liqembu elikhulu kakhulu lathi silisekelayo. So noma yiphi indoda noma yiliphi ijaha elingabe likhethiwe ukuba nalimele iqembu le-Highlanders kumele lisebenze ngokusikhandla lokukhalipha lanye sibindi ukuze ukuthi iqembu leli liyephambili.
Imidlalo yeviki yechumi kusigaba seCasalaga Premier Soccer League iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu elihlezi phezu kwengalane le-Chicken Inn lizadibana nele-Manyika Diamonds ngaseLuveve. Iqembu le-Yada lizanqikelana nele-Herentals ngase-Baobab. Iqembu le-FC Platinum lizatshana nele-Wawa ngase-Mandava. Iqembu le-Cranbourne Bullets lizemukela ele-Bulawayo City ngase-Sakubva, kuthi iqembu le-ZPC Kariba lizadlala nele-Harare City ngase-Nyamunga. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu le-Tenex lizemukela ele-Capes United ngase-Sakubva. Iqembu le-Bulawayo Chiefs lizanqikelana nele-Lenkezi Platinum Stars ngaseLuveve, kuthi iqembu le-Dynamos lizadlala nele-Black Rhinos ngase-National Sports Stadium. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuleviki kuhlelo Woza Friday sileqembu elihamba ngegama lokuthi imvunulo kamzilikazi elicula umdumo we-Afro Jazz lisebenzela lisecholocho. Okuningi asikuzweni kumsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Smanda.
abaculi abadabuka kulomhlubulo bacula umdumo wechibilika kodwa imvunulo kaMzilikazi bathi bona bapholile ingobe buya ngomculo opholileyo bamelwe ngumkhipheni Thabangu ozalwa kwaNhlamba eCholojo.
Ngokuzalwa ngizalwa nguAmos Thabangu Bezenia endaweni yakwaNhlamba kwaThabangu emzini omkhulu, umama la engumamoyo ozalwa khona endaweni yaseCholojo. Ukufunda isikolo ngafunda endaweni yaseChabanda, isikolo esilaphana endaweni yakuNkunzi.
Selesikhathi ecula
ezokuhlabela ngesiqhela phana ngonyaka ka 2013 lapho engaqala khona leqembu leChabanda Mabhoko Sound, ebelikhokhelwa nguFrance Ncube. UFrance Ncube laye ohlala khona ke lapha ke endaweni yaseSholotho ongumhlali wakhona. Ibizo lomculo lo esiwuculayo ubizwa ngokuthi imvunulo kaMzilikazi owela ngaphansi kweAfro Jazz. Ingoma lezi ingoma ezijule kakhulu njalo ezifundisa kakhulu ngendaba yesiko lakithi lapho esivela khona.
Kipheni leqembu lakhe imvunulo kaMzilikazi uthi laye kulabaculi abamenza wangena kwezomculo.
Okwangeza ngafuna ukuhlabela okwangisibhayayo ngabantu abanjengabo alendoda oba kumadala boy, yibo abantu abangiphusha kakhulu kule zinto zomculo. Kodwa kuthe ukuhamba kwezikhathi ngathola ke sekukhona nami laphana engizikhethela khona engikuthanda kakhulu okufana layo yona le Afro Jazz laphana engiyibone noma ngithi engiyithandele ngiyibonela ebantwini abafana lobaba uMajayivana labantu abafana nabomzwakhe Mbuli oyuma sekele.
Na Thabangu abalaleli bengalithola ngapi nxa befuna ukwazi ngezomculo wenu?
Siyatholakala kuma social media ke wonke ama page lapho ungasilandela khona uyasithola, Instagram, Twitter, ngisho la ku YouTube uthi nje imvunulo kaMzilikazi uyakuthola konke okumnandi. Ngilithembisa ngithi mina ikhona ingoma esendleleni ke ikhona ingoma isingi laphana esendleleni
besiphethe umculo wemvunulo kaMzilikazi bemelwe umkhokheli Thabangu esimkhipha sifana uhlelo Woza Woza Friday mpelasonto emnandikini lonke igama lami Ezra Jesus Banda.
Oh,
zendaba ebesilazo uhlangothi lukamsitheli lusungule namhla umkhankaso okuhambela uzulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimoda. Siligqiba ngelapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.